athi lina okumele likwenze into elula dinganini laba elithi yibo abakhulu be-TCCC abanikazi bayo lingakabambi thina abefazi libafonele libabuza ukuthi indaba enjalo bayazi yini njalo umuntu lo osayinileyo bayamazi yini lingathola leyo i-information selingangikhola libuya umebhe kuma-third parties selibuze lingakubuza ngoba thina ukuthi lina lisibuze njengefazi thina njengefazi asilani lalokho okwenzakala ku-TCCC asilandaba lama-candidate records thina awe-TCCC As far as we are concerned, tina zancedisa umhlangano wezanuPF uthi uwine wawina. Ule 2/3 majority ku parliament. So tina silandaba la ma-recalls ayenzwa yi-TCCC. It's not in our best interest. So we are not even involved. So buzanini bona abanikazi bomhlangano ukubana lo muntu owabhalayo ama incwadi esayinela ama candidates abo hangena sibili ku parliament bayamazi yini